Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 sibandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Inkokheli zamazwe omhlaba zikhuthaza ukuthi kuthuthukiswe ubuchwepheshe be-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Abakubandla leZANU-PF labanye abakucelele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguSifucamfundo Wesman Ncube bafuna kuqale ngonhlolanja ukulungiswa komthetho ozalawula umbuso kaMnangagwa. Vanengi abakuphikisayo lokhu abangumabandla aphikisayo ayelibusayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi likhokhelwe nguMnangagwa kuphela? Sixoxe ngodaba lolu nomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela ePhalamende ekubandla leZANU-PF.
iZANU-PF ilabo abantu abaningi abangathatha umbuso lowo kusukela kuma-vice presidents ethu ubaba uChiwenga kulobaba uMohati kulo-National Chairman ubaba uMchinguri kulathi lathi sinjogolide kulapha we are all ready to do that. So angiboni ukuthi kona kule ndingeko ukuthi abantu bebethukile akula third term eyakhulunywa anyway. Ungaba into zokuzana azikhulumi nge-third term bezikhuluma nje nge-extension ethu yezakethu but not third term. The third term is a given as a no. So I will have a third term. Labing Kuruma de Konamina Sawami, Ukuruma, the extension of this very term in a late term at Yokuida, his second term. We extend the 3 years with Gusalung Siswa, Logo Unja, the old Lung Siswa. So we need to get this thing right. Sewus. Would we have a third term? Then kule ndoda extension kahle kahle kuyini usiphica ukona pa igomele siqalisele khona
yeye nxa sisigangela baba Golide siyabona ukuthi abantu baningi bayakhuluma sibili ukuthi akwanye ngani abantu bezano vele abafuna ukuthi kube lomunye umuntu ongathutsha nje athi sengikhona nxa kuzagcina kungena lebutho futhi sele sithi hayi lokho abasakufuni akuyikhona pho nje khona Golide
njengoba ngishilo kwesikhathi kwesaba omnyama wona vele ungelayo ngisho lempisi ekhona phakathi asambeni siyofika esikhathini sangibona ku-2028 singesabi lutho ilizwe lethu leli abaZANU-PF iphathi yabo abangeke uZANU-PF labo ukhetha kwabo asambeni siyofika singesabi umnyama ngoba vele kawulayo impisi yangikhona. So akula term extension mina esengizwile. Mina into engiyenziwe i-term extension le, not its third term acquirement. So angazi ukubana abantu kunapho kuyini esingawuzwisisiyo khonapho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
KuZANU-PF kumbeni ngithi eZimbabwe kulabantu abaningi abakhephebhu ukubana balithungameli ilizwe okungcono kakhulu ukudlula uMnangagwa. Ngitsho khona kuzana kulabantu esibaziyo amadoda lesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ukubana yibo bodwa lokho kuthiwa ngesishona yibumbimbindoka. Yilo uhlupho olukhulu esilalo. Ungakhangela ama-vice president akhona asephelile. Behluleka lokuma kwesinye isikhathi even ilayo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufanele bana iseplazini layo ibona inyawuthi lengqoloyi lomumbu kukhula kakuhle idlala lamadonko wayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulala ilizwe ngendlela ade belibulele So isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuzana uPF.
Ye kodwa siyabona laba abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje ukhanda ukuthi kuyangapi so kudingwe ngapi umuntu ongalibamba selizwe lezi baba.
Okuzimvuthu kakhulu yizana uPF. Isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni. Ungakhangela ilizwe livuthukile imgwaqo ivuthukile umnotho uvuthukile sebevuthuzele opposition yonke into nje abayithintayo iyavuthuka so kuvuthuke kakhulu khona phana eJongwe
lo ngumnumzana Fortune Mlalazo olandelayo zombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa
lamlela ndwandwe
lamlela
Izakhamizi zeGungwe zithi sezikhangelele impilo engcono kulandela ukulungisa kwedamu leGungwe eladabuka ngomnyaka ka-2016 eseligcwele amanzi. Zithi sezasungula inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilisele emuli. Leli damu selichitha osekuthiye izakhamizi zile themba lekusasa engcono. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sithengisiwe Ndlovu isakhamuzi seGungwe eMathabeleni South uthi bebethwele amagabha avuzayo phose kweminyaka elitshumi idamu labo lingabamba amanzi. Kodwa lo nyaka ule themba lokuthi impilo yakhe iza kuba ngcono ngoba uzavuselela izifande sakhe sokulima ethelezela.
Ukudla ukwakha umzimba.
Amazwi la agcizelele njalo ngesinye isakhamuzi, umnumzana Bunolo Sfata, othi abasoze beswele amanzi njengalokho okwenzakale enyakenye okudalwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Damleli sesilethemba ukuthi hayi kumbeni izulu lingaqeda umnyaka owodwa lingananga amanzi silawo. Ngokwedamuleli hayi likhulu kakhulu laphana vele libelilincinyane kathesi vele selilikhulu kakhulu ukuthi hayi siyabonga umsebenzi kaMP siyabonga umsebenzi kakansela siyababonga nabonke amadonors asincedayo o-Community Trust.
Umnumzana King Dube la uthi izifuyo lazo zikhangelwe lokuba zizanatha amanzi edamuleli eliza kuba ngumthambo wempilo.
Isanje sikhona kathesi kumele sifakwe izingadi njani usale kweluhlaza iGungwe ibuyele njengakuqala kwayo idamu lingaliguli kwakuyi-green belt yemp idamu yonke yayitholakala napho so sesijabule kakhulu idamu lelikhona ukuthi libe khona sijabule kakhulu ukuthi liphelile njalo selibamba amanzi selichitha inkombo zizabo lezifuyo zisele seziyanatha.
Idamu leGungwe ladabuka ngomnyaka ka-2016 kulandela ukuna kwezulu elikhulu livuselelwe ngolwezi ngabe-JR Goddard Construction abengeze ubude bombundu. Bebe qhathwe ngabe Gwanda Community Share Ownership Trust kusenjalo izakhamizi zentebe sezibhalele incwadi iziphatha amandla zenkampani yamaChina eGwanda Lithium Mine eGebha iLithium eManongola zicela ukuba zilungise ingxenye yomgwaqo osuke eGwanda usiya eManama osufile ngenxa yamaloli asebenzisa lo mgwaqo ethola ilithium. Umnumzana Collins Fando isakhamuzi sentebe uthi lo mgwaqo awusahambeki ngenxa yamagodi adalwa yilezi mota.
Thina-ke lapha umgwaqo wethu silimele kakhulu nalezi esingathi ngeze-environment ziyalimala kakhulu idust elapho iyesabisa ipenda izihlahla ipende utshani ipende imizi yabantu. Umkhuhlane njengabosilicosis uzabuya ama-TB azavela ngenxa yokuthi baphakaniselwa uthuli olunzima so sithi ngabasilungisele umgwaqo wethu gaba sinike uncane silungise amakliniki lapho abantu bethu abazathi sebegula bayelatshwa khona. Asikhole ukuthi lokho esikukhalalayo yinto enzima kakhulu abangezi bayenze ngoba ngakade bengenza imali bebengasoze babuye ngendlela ngokuningi imoto zabe sizibona ngayo emini ebusuku akulasikhathi kungela lezi zimoto.
Imizamo yoxoxisana leziphathamandla zeGwanda Lithium Mine ngalolu daba iyehlule. Kolunye udaba ekwana nota abafundi besikolo seDambashoko Primary lokhu befundela egcekeni kulandela ukuthathwa ngumoya kophahla lwezindlu zokufundela. Ukansila kawa 2 ekwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi uyaqhubeka umsebenzi wokulungisa lesi sikolo.
Silungiselela ukuthi uphahla luyathengwa emalangeni ade ngibona kusenzakala ukuthi abadala kathesi bakhipha nje amaplanka wona lana ngoba kwaphakama amazenge kwasala amaplanka, so amaplanka wona lana abenethwa sebuli.
Izakhamizi sezicela uncedo ukuze abantwana benelise ukuthapha kuhle ulwazi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ngosuku lwakhe lokuqala ngomvulo usayine iziqondiso ezingamachumi amabili lasithupha ezinenyibe zikhupha lezo ezasayinwa ngoye ngumongameli uMnumzana Joe Biden. UTrump ukhuphe iziqondiso ezingamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ezasayinwa nguBiden ezigoqela ezokuthuthukiswa kwamathuba abansundu labanye abalutshwana eMelika ukubandlululwa ngobulili, ukuguquka kwesimo somkhathi, ukungena kwele Melika kwabokuza kanye lentengo yemithi yokwelapha imikhuhlane efana lowechukela. Ezinye iziqondiso ezisayinwe nguTrump zigoqela ukuvikelwa komngcele weMelika leMexico, ukukhuphayela eMelika kwinhlanganiso yeWorld Health Organization ukuphuca ubuzwe abantwana babokuza abangela maphepha lokunye. Ezinye izabelo seziphikisane leziqondiso lezi enkantolo. Sixoxa lolandela ezombusazwe weMelika uMnumzana Washington Jamela ngokukhangelelwa ngemva kwensuku ezilikhulu eMelika liphansi kwahulumende kaTrump.
Ngabe Chicago besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo, besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo. Kodwa ke indaba ye-border ilungile vele, ama-border kumele asecure, abantu bangavunyelwa ukungena nje okungekho emthethweni. Njalo nokuba susa abantu abangekho emthethweni bese as long as ukusetshenziswa umthetho wona lowo vele ukhona, inkinga mina kangiyiboni kangako. Noma nje ngingakholwa vele ukuthi bazobakhipha ngobunengi ngoba njengoba sijala ukukhuluma nje ukuthi i-economy yelizwe iyabadinga labo bantu, benza imisebenzi eminingi engafunwa ngabantu lapha ikakhulu kwezokulima.
Sizwe uMnumzana Mthuli Ncube ongumphathi ntambo wezemali eZimbabwe ekhuluma laye eDavos esithi yena bakhathazekile njengelizwe njengohulumende weZimbabwe njengoba bebethola usekelo olunenyi lapha eMelika nxa sikhangela kakhulu kudaba lwezempila kahle. Libona njani isinqumo lesi kanye lokuthi sizaphazamisa kanganani eZimbabwe?
Mina lokhu ngubona kukabili. Okokuqala, vele kulungile ukuthi amazwe ngamanye elizwe ngalinye ngalinye libe yilo elinakekela impilo zabantu. IZimbabwe inomlando wokuthi inakekele impilo zabantu. So ukuthi kuthi kuzaphilwa ngamadonation avela kwamanye amazwe akunangqondo, ngoba ilizwe lakithi lilizwe elinothileyo kakhulu. Akukho esingelakho, mhlawumbe esingalakho singathi oil lento ezinjalo, kodwa ama minerals nani konke kukhona. Ukuthi makusezandleni zabantu ababusa kahle vele ukwamukela okuvela kwamanye amazwe isidingo sakhona siyabe singekho. So kodwa okwesibili ke i-reality ukuthi amazwe afana neZimbabwe abuswa kahle, so abantu bebephephela kuma-donations wala vela ku World Health Organization. So sesingasakwazi ukuthi njengoba sivele sibuswa ngontamo olukhuni abangakwazi ukunakekela abantu sokuzathiwa.
Abanengi bazibuza ukuthi i-100 days ezokuqala ezikamongameli Trump nxa ziphela eleMelika liza kuba lime ngaphi?
Kwezomnotho kungaba lo mehluko omkhulu kakhulu kwezomnotho kubanikazi bomnotho kuma companies nabantu abalemali yokuinvesta kodwa eqinisweni i-economy ithatha isikhathi yona ngokwayo ukuthi uthinto lokhona lubonakale.
Umnumzana Washington Jamela isizana neseZimbabwe esesihlala eMelika. Ube secingweni leStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile emhlanga kusigaba sabomama.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lommeli wephumula edalele eParliamente unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena othi kufanele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuvikela ukuzithwala kwamantombazana ngoba abanye babo balakho ukubhubha bezama ukukhipha izisu.
Uthola sengisenza self-abortion ekufuna ukulida to ukuthi abanye babo base. La ama records atshengisa ukuthi labanye besekhipha ngamakhotheni ngengoda abanye basile kuma university as a country as registered and as a council esiyikhona esikhandle kakhulu abantwana izinto abadala to let's educate them okuvunywayo ukuthi bathole ama contraceptives akungabi nzima to get those contraceptive schools nxa kusiba nzima or edura or into esethengiswa lita kona ukuthi people in regards to sexual intercourse at the end of the day babone kungcono ukuthi achithe looking at rates yama teenagers abathatha morning up their intention to sex and at the same time they are using morning after when they show morning after they end up ungena kuba ne access abortion mina I think umthetho nxa ungahlehliswa nje ukuthi kukhangele ukuthi izinto lezi ezingilida ukuthi abantu bangene bathone sokusenza ama-unsafe abortion yikuthi bangcono bathiwe ama-contraceptives. I'm not saying ukuthi wakhona abantwana bezikolo or what but I'm saying ukuthi those esesibona ukuthi theyare now matured enough bengathola in ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngoba abantwana bakhathesi and even labanye abadala abasela ndaba lokuba HIV positive but sekusiba le ndaba yokuthi bafundi baningiukuzithwala abafundi banabantwana so let them be given ama-contraceptives looking at situation esibiyo futhi again ukuthi there was a headline ukuthi we might face ama-challenges amakhondoni what is going to happen we have abantwana abaningi bekhip izisu because even if we say we don't want even if we say sifake umthetho lo they are doing it and they are doing it unsafe okulida ukuthi bagcine bekusisa nesicyba olningi ukuthi whatever ofanele kubavikele abakuthole njalo bathole even i-counseling ngoba ezithini ezikhathini zakhathesi i-pleasure yabo isisingaphisisi sex kuningi engiseke sikunazelesi kubala even la ku-social media ukuthi umntwana lo 2 years gave birth umntwana lo 13 years gave birth so even if it's dumb to certain ngomuntu it is happening.
Njengamalunga edalela eParliamente udaba lolu liyake lilucubungule njalo uhulumende uthini ngalo.
Uhulumende uyaphatheka kakhulu especially ekufundiseni abantu nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bangene ku-family planning yikho isikhathi esiningi ungananzelela sesilama-mobile clinics amanye abe-sponsor ngama-organization like upepa namanye nje abebehlangene balama-mobile clinics whereby every month bayahlangana labomama bayahlangana labomamanyana bayahlangana even lokuxoxisana labantwana nje abancane bebatshela bebafundisa nje ngama-dangers bebafundisa njalo ukuthi omama bathathe ezempilakahle ezokuzivikela indawo zonke ngake nginanzelele maybe kanye ngenyanga bayazivikela ngama-mobile unit lawana utholakale kwezindawo enkangele especially yile ndawo mina ephuma o-2 ward 19 babantu abaningi khona ukuthengiselwa khona basuka bamithi imoto yabo baphishe ama-tent abo khonaphana abantu baseseduze kibo ngoba sisebesikhangele ukuthi okwenye okunye kwenza abantu baze ngamavila ukuthi bahambe baye ema clinics nearest clinics abe makhaya bengani angibangonyana so nxa bebuye udeem that skin that area yayenza ukuthi lami ngithi ngiphuma phansi ngizibone sengiyishile khonaphana bafaka ojade bafaka noplant bami amaphilisi everything bayatesta nemikhuhlane eminenginengi ngakwenye indawo ethe mnashi ngake ngibabone khonaphana so thina njengama-legislators kusenza sibe lamanyukunyuku ngisho njalo ukubona ukuthi at least uhulumende uyatraya ngazo zonke indlela ukuthi asinyelele ebantwini duruvela lapho abahlala khona ngoba singakhangela um isikhathi esiphila kiso sinzima kathesa
lowo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamende sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile Mhlanga okwakhathesi siya kuNtungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba njengakuviki edluleyo sikhangela ukwenzakale emithethwandaba ezigabeni zelizwe ezichiyeneyo siqale ngasewange umiswe enkantolo umsolwa wasebhinga uClement Manyungwa Siluwe esetheswa umlando wokuzama ukubulala uyise ngemva kokumgamula ngebhemba ekhanda esithi ungumthakathi. Uyise umnumzana Michael Siluwe oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 years ulimele kakubi. Umsolwa uzabuyela enkantolo mhlaka 30 kulinyanga. Echikurubi eHarare khona kulowesilisa obeyisibotshwa ogwetshwe iminyaka elichumi lanhlanu 15 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula esinye njalo isibotshwa esiyindoda ebusuku silele. Siye ngasechipinge lapho kulowesilisa uTafadzwa Simango ogwetshwe iminyaka eyisishiyagalolunye ngenxa yokuthanda utshwala legwayi. USimango ufunyanwe elecala lokugqekeza kwesinye isitolo watshontsha igwayi lotshwala bohlobo lwetshatewu amasese kanye lemali. Phezu kwalokho uphinde wagqikeza kwezinye izitolo njalo ezimbili watshontsha imali engange-$13,000. Emidlands khona ke ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years uSamuel Moyo labanye bakhe ababili abafunyanwe inkantolo yegogwe belecala lokubulala umuntu abamhlasela ngezigodo lamabhemba njalo bamgamula ngehloka. Emthethwandaba munye uHenish Mugwagwa laye ugwetshwe iminyaka efanayo ngemva kokutholakala elecala lokubulala. Silokhe siseMidlands ugwetshwe iminyaka engamachumi phose amabili uNkanayizowushe laye ocalwa ngokubulala. Siye eBeitbridge ugwetshwe iminyaka eyisishiyangalombili uGerald Gumbodete yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 ngemva kokugwaza umamangala uAvanti Mugweva ngengqamu ye-okhambi wamtshontshela omakhalekhukhwini bakhe.
Voice of America.
Siziphethe ngasetsholotsho kudaba oluphathelane lenkohlakalo. Kulabasolwa abathathu abadonsa inyanga ezilitshumi ngamunye ejele sikhuluma nje ngemva kokutholakala belecala lokuntshontsha imfundiso yefertilizer kanye lenhlanyelo okwakumele kuyephiwa izakhamizi zika Ward 7 phansi kohlelo lukamongameli welizwe olokuphathisa abalimi olwe Presidential Input Scheme. Izikhohlakali lezi nguLydia Moyo, uAbisanjo Mpofu kanye loJustin Maparadze. Amapolisa athi aphezu komkhondo wabanye abasolwa kulolu daba.
Zimbabwe!
Lezo ngezivela ke imithethwandaba ebesilazo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Singene kuhlelo abaculi bethu esiluphiwa nguNtungamile Nkomo.
Esikhathimani mani, chika tombo.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi inkonyane zemvelo and jika tombo. Leli qembu lidabuka esigabeni senata echolocho kodwa licula likwele South Africa. Nango umholi walo uEmmanuel Siwela.
Mpingelele kustudio 7 igama Emmanuel Siwela ngiqale ukucula ngo 2021 lokho ngenza ama single track manje sekunama single track angu 6 so this year sizothi ngenze ialbum cause sengikwazi ukuthi la ebengiphazamisa khona la ebengakhona khona sengikwazi wonke amakhona nje omculo sengikwazi sengifunde into eziningi kakhulu so ngifuna ukuthi ngenze ialbum engizweni ka umphakathi
yebo lina wathini kona ngale kampanyana alo sekhumbu mdala wabo lapho kudose kitchen aseshwana atshela ukuthi usikimani mani yezo sisimani.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengangifonela kunombolo ethi 0626284655. Ikona baba bangangifonela khona ukuze bethole umculo wami la engikhona kuse South Africa, ukucula ngilapha eSouth Africa. So abalandeli ma bengangifonela o bengiwhatsapp kule nombolo yikho lapho entholakala khona kuzabatshela ukuthi bayenze njani ukuze bathole umculo wami.
Abalandeli ubatshela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi bashiyela wona yikuthi besisapote ngamandla njalo uma bethola lezi ngoma umuntu athathe isikhathi sakhe amamele azi ukuthi bengisithini bengikhuluma ngani ukuze naye afunde abe lolwazi lale ngoma mabe bethenga umculo wethu, bethenga i-original, bengathengi ama-phone call. Bekwazi ukuxhumana nathi ukuze sibanikeze okuhle, siqhubekele phambili ngomsebenzi. Ngiyabonga.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyabula njini kukheli ethi www.voaindebele.com.